ngabe ukuthi kule solar eclipse ngoba sisazi ukuthi inyanga ibhoda around the earth kuyafika kwesinye isikhathi lapho inyanga khona iyafaka umthunzi ebantwini bomhlaba ukuthi bangasaboni ilanga ngokupheleleyo yikho-ke ilanga sabe sesilibona part of it yikho kwenza ukuthi sithi sine-solar eclipse laba abantu ababe sendaweni naleyo ababe sithelwe umthunzi wenyanga ilanga babengasaliboni kahle ngoba inyanga yabe isiphakathi kwelanga lomhlaba yikho lokho besho ukuthi ilanga lifile ngoba sesilibona part libolile ilanga liyabe libolile
ye siyakubona ukuthi ukubola kwelanga lokhu kungani akujayelekanga khonokho-ke kuyenzakala kusasa kwezokusithi-ke okunye okuzakwenzakala ngo-2044 khanya zani kuyadosa kakhulu lapha emelika kodwa kakhona ngapho kwele-South Africa leZimbabwe kwakwenzakala akusithethi nxa kusenzakala khonokho abantu abethuki pho bathi kumbe umhlaba usudilika kumbe sokunjani
abantu bajayeleketh kakhulu ngoba kudala vele babesithi hayi kuhlola into ezinkulu kungabe kuhlola indlala kuhlola imikhuhlane kuhlola into eziningi kakhulu abantu bayethuka kulezi nsuku vele ngabona nje ukuthi izulu la iweather yakhona vele yona ayisiyo weather kahle abantu bayethuka kuba nezulu eliningi kuba lomoya omningi kube lezenzakalo nje izithithipithi eziningi zomhlaba so abantu ma kusenzakala into ezinjalo vele bayethuka kakhulu baze baye inhliziyo zabo ziyehle maso kwedlulile kodwa khona kuba yilokhu abathi khona spectacular ngesilungu bakujabulela abantu uma bekubhekile kodwa i-advice ekhona ukuthi abantu be-advise ukuthi bangakhabheki ilanga bengalikhangeli ngamehlo bathenga okungama-binocular okunye okungama-shades okunye kwenza ukuthi kungavulali amehlo abo ngoba i-exposure of ama-eyes to that spectacle ilanga lelo kuyabulala amehlo khona vele ilanga ungalikhangela nje uhlale isikhathi ama-seconds likhangele kuyabulala amehlo so people are advised ukuthi hayi bengakhangeli ilanga for a long time ngamehlo which we call bare eyes so bazama ukuthenga okunye okuthengisa emashopu lapho ukuthi bayavala amehlo bakhangele through khona ukuthi basindise amehlo abasinde engabi damaged.